Odokotela lokhe belethemba ukuba kuzaze kutholakale indlela engcono yokuthi bazwisisane lohulumende ukuze babuyele emsebenzini, hathi ukuba bethuselwe njengalokhu okukhulunywe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo.
Udokotela Mthabisi Anele Bebe uthi ukuze babuyele emsebenzini kumele bazwanane lomqhatshi ukuba uzabapha imali eyaneleyo njalo iqansa maviki onke.
Lilanga lesi-35 lokho siku incapacitation singena mali zokuya emsebenzini. Odokotela bonke eZimbabwe eHarare lathi sekobulawayo kasiyi emsebenzini. Lokho simelele iMinistry of Health lo minister uDr. Obadiah Moyo ne Health Services Board kuyibo abasibhadalayo ukuthi besinike imali ezikwanileyo zokuthi siye emsebenzini. Ifuweli isilokhu iqansa every week, so kasilayo imali yokube lokhu sibhadala siye emsebenzini. So esikumeleleyo khathesi ukuthi beqalise ukuthi sikhulume sizwanane ngokuphangisa, and inkulumo zangikhona kumele ziphele ngokuthi siphiwe imali ezabe iyenelisa ezabe ikhwela ngeviki ngeviki.
Udokotela Tawanda Zwakada unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela uthi lokhe belethemba ukuba ngemva kokukhulumisana kabanzi lohulumende, hathi ukwethuselwa kuzaze kube lempumela enhle.
Doctors on the 3rd of September declared that they were incapacitated and they were not embarking on a strike.
Mhlaka 3 impandula odokotela batsho ukuba abasenelisi ukuya emsebenzini ngoba iholo lingeneli, hathi ukuba bakhalala umsebenzi. Senanzelela ngokudana ngamazwi akhulunywe nguminister ngomgqibelo emini ulusizi, ngoba amazwi akhe ngeke anelise ngitsho lo dokotela oyedwa. Lokhu sithemba ukuthi impendulo izoze itholakale ngemva kokukhulumisana kabanzi, hathi ukwethuselwa.
To timely intervention to this ongoing impasse.
Umnumzana Anthony Majongosi omela abongi besibhedlela se-UBH uthi akusasebenzeki ezibhedlela.
Ukusebenza kwethu akusebenzeka kuhle. Le ndaba yokuthi vele thina namadokta siyasenza ukuthi umsebenzi wethu uhambele phambili, siyafuna ukuthi sisenza sonke. Le ndawo leyana kathesi umsebenzi wethu awusahamba kuhle.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Sihle Ndlovu uthi umumo lo okhona ezibhedlela uyingozi kumpilakahle kaZulu.
Sizwa sisesaba njalo silokudana okukhulu ngomumo lo osezibhedlela. Abantu sebesithi bengagula babulawe yi-stress sokuthi mzelatshwa ngubani njengoba odokotela bengekho. Uhulumende kumele aphange alethe impendulo, ngoba ukungabi khona kukadokotela kuyingozi kumpilakahle kaZulu, ngoba abantu bezibhedlela baselatshwa ngokugcweleyo.
Odokotela bathi abakhalalanga umsebenzi kodwa imali yiyo engabavumeliyo ukuya emsebenzini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi njengoba kusobala ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa izikhalazo zabo, sebekhuthaza amakampani loZulu ukuba bangenele ekukhulumisaneni lohulumende ukuthi kungenziwani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.